Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 1 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina sasingena esifadeni lapha ngoba sifuni siyakade siya kuziki ngoba amavoti ayezwa kiwona athiwa sifisi kathesi so sesiye eziki kathesi sekhuluma ukuthi tajamuka enough is enough asisafuni khonalo sesikhathele ngaye.
Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bomanyano we-MDC Alliance betshengisela besola impumela yokhetho ekhomba ukubana kunqobe iZANU-PF. Kwabulawayo lakho kuke kwaba lokuxokozela abe-MDC Alliance besithi kabayamukeli impumela yokhetho. Kodwa ezansi yamandebeleni bekutholi abantu bedanile ngokunqoba kweZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu esigodlweni iHarare namhlanje ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Kodwa abe-MDC Alliance bathi kabakwamukeli lokho. Bakhonona njalo ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho lukamongameli. Kubika uGibson Bebe.
Bakhala njalo ngokuthi impumela ephonyiswe ngabezekhi eyamakhansili namalunga edale lephalamende asebenqobile ayiqondanga ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF liqilile. Izekhi iqalise ukwethula impumela yokhetho lwamakhansili lolwamalunga edale lephalamende izolo, njalo ibandla leZANU-PF likhokhela endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emaphandleni. Abasekeli be-MDC Alliance baye e-command center ukubala khona amavoti lapho abavalelwe amasango ngamapholisa alindele indawo. Baqalisa ukuhlabela bezithi izekhi kayethule ngokuphangisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Kube nokuxokozela edolobheni ngemva kokuba abatshengiseli laba begcine sebelodlame bacitsha impahla emkambo owe-Copacabana badabula imfanekiso yokhankasela ukuba ngumongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa lokubasa umlilo wesitaladeni esiqonda emahhofisini awezekhi okuyikho okugcine kuletha amapholisa emgaqweni bezolamula. Ifulamtshina yebutho igcine isingenela ekucitheni lokhu sokulokuxoshanisana labasekeli be-MDC Alliance lamapholisa. Omunye obakade betshengisela ukuthi ukhetho lucilibezelwe njalo uzimisele ukulwela ivoti yakhe.
Thina sasingena esifadeni lapha ngoba sisafuni siyakade siya kuziki ngoba amavoti ayezwa kiwona athiwa sifisi kathesi so sesiye eziki kathesi sekhuluma ukuthi tajamuka enough is enough asisafuni khonalo sesikhathele ngaye.
Imizamo yokuthi sizwe imibono yamapholisa ngalesi sikhathi yehlule ngemva kokuba obona ngezokhetho emapholiseni uSenior Assistant Erasmus Makhoza eJele Studio 7 ukuthi usabambekile emsebenzini. Lobona ngesigaba seHarare emapholiseni uInspector Paul Nyathi yena uphinde wathi uphakathi komhlangano. Ingcwethe ecubulukayo yezombusazwe uMnumzane Richard Mahomva uthi uhulumende kadingisise okuyikho okufukela abantu ukuthi baqale udlakela ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngokuthula.
Isehlakalo leso sithe kwenzakala eHarare sikhomba ukuthi sokufuze kudingisiswe kuxwayisiswe njalo ukuthi ngubani ongemva kwale insindaba pendule bendaba ngoba konke lokho kade kusenzakala bekulokuthula elizweni kuyazwisiseka ukuthi kungaba lengxaki kodwa ukuvuka kwengxaki akutsho ukuthi abantu kufuze belwe yikho ke sokuqakathekile kathesi ukuthi sithole ukuthi izigelamkhuba lezi ezenze lokhu bezifuqwa yikuyini yikho sokuqakathekile ukuthi uhulumende ukuthi yenze ukuthi kuqhubeke kulokuthula kufuze eqale adinge ukuthi iziqoqodo lezi ezenze lokhu ngobani.
Iningi elikhulume ne-Studio 7 liveze ukukhathazeka ngalesi sehlakalo sodlame esenziwe ngabakade betshengisela ezitaladeni lisitsho ukuthi bekufanele bengaqali udlame kodwa batshengisele kuzeki ngokuthula.
Hayi, thina lokho sokwenziwa libandla le-MDC hayi asikuthakazeleli sibili lathi besidanile sisizwa impumela yokhethwe ephume namhlanje kodwa hayi ukuthi sihambe siyeqasa ukuchina labantu sisilwa into embi kakhulu mbonani yasibelisa muva njengelizwe so sikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana nesochamisa ukwanisa ukuphuma nje egcekeni ekwanisa ukutshela nje abasekeli bakhe ukuthi hayi abachanela lolu udlakela sebelwenza edolobheni.
Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule ngoba bebesithi besemhlanganweni ukuthi abancinisa bezimele kukhetho labo balile ukukhuluma ngalesi sehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
UGibson Bebe ke obekhuluma lapho amapholisa engakakhulumi phezu kodlakela lolu kodwa asekufakazile amapholisa ukubana kufe abantu abathathu njalo athi asacwayisisa lolu daba. Amapholisa athi njalo adinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochidziwa phezu kodlakela lwanamuhla. Khuluma lentatheli zindaba eHarare kuhola elisanda kwedlula isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe ababili laba kumele bayezinikela kugatsha lwamapholisa olwe-CID. UCharamba uphinde waxwayisa njalo uZulu weZimbabwe ukuthi engaze aphatheka kudlakela.
We are keen to interview Mr. Tendai Biti and Happy Sonchidziwa of the MDC Alliance. We are inviting them to come to CID Law and Order in Harare. They are invited so that they can assist police with investigations. We are urging members of the public to refrain from committing acts of violence. We want to inform the nation that the Commissioner General of Police has invoked the provisions of Section 37(1) of the Public Order and Security Act, Chapter 11.17, and approached the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage to request for the assistance of defense forces.
Leso ke isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba eveza ukubana badinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezivalisa umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochidziwa phezu kodlakela oluqhamuke eHarare namuhla lapho okufe khona abasekeli be-MDC Alliance abathathu bebulawa ngamasotsha lamapholisa. Sexhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondo Banzima Gonya sambuza ukuthi uthini ngodlakela lolu.
Into emqoka yile mfoka Nkomo, angitsho ukuthi ngivumele nalokwenzakalayo ukuthi iZANU iwinile. Eqinisweni engikwaziyo ukuthi iZANU akuna khetho engaluwina in a free and fair election. Kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli ze-MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Biti isimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazukwemukela impumela yokhetho nxa iMDC inganqobanga. Yibula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina sidlupho lingeneleni ekhethweni. Angithi ukukhetho kulingenele ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani. Nxa bengasakukhethanga wena yibuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi nxa ngingakhethwanga mina lingavumi, uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho. uphambanisile uTendai izigwenxa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona sokuthi nga kuthiwa bamncitsha ithuba lokuthi abe khuluma lentatheli zindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza
amapolisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Biti kanye lo mnumzana Chiziba singabona bebotshwa yini ababili lapha
iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo ngumuntu leqala uma kuyukuthi umthetho isisekelo sesiqu seZimbabwe iconstitution kunye lemthetho yeZimbabwe nxa ivalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhishwe nguTendai Biti kuzicala akusho ukuthi bazangidinga bembophe ngoba wephula umthetho kodwa ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa
umnumzana mqondobanzi magonya yincwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane kusenjalo isigodlo semelika eZimbabwe sethule umbiko sisola isehlakalo sanamuhla njalo sixwayisa abamabandla ezombusazwe ukuthi bakhuthaze abasekeli babo ukuthi baziphathe Emelika ixwayise njalo amasotsha ukuthi achiyane lokuhlasela uZulu. Abomanyano we-European Union ekade bezehlola ukhetho bathi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngendlela ekhululekileyo ngoba bekulokwetuselwa kwabantu. Kodwa abesadaki bathi lanxa bekulokuthile ungahanjiswanga kuhle velukhululekile lolu khetho. Kwabulawayo kona kuye kwaba lokuxokozela njalo abasekeli be-MDC Alliance bezama ukutshengisela besola ukunqoba kwebandla leZANU-PF lona elithole izihlalo ezingu-145 edalele parliament kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-60 amachumi ayisithupha 6-0. I-NPF ithole esisodwa kwathi esisodwa njalo saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. Kulezi hlalo ezintathu esezisele phakathi kwezi-210 ezingakamenyezelwa ukubana kungobani abanqobileyo. Siye kuntathelisa indaba yethu kobulawayo uChris Gandhi. Kunjani kobulawayo CG?
Akubulawayo kathe sikuzithulele nje akula kuxokozela kodwa lapho okuke kwaba lo budlwangudlwangu endaweni emahofisini awe MDCT kungani lokhu kugcwele amapholisa labanye lapho sihambe sayoza ukuthi kuhambe njani kuthiwa khona amapholisa ngemva kokutshengisela kwabo abangenele ababhaxabula okwabuhlungu abanye bakhona abalimele.
Amapolisa ayakufakaza sekufakazile ukubana ngemva kokutshengisela kwabe MDC Alliance lamhlanje okungenele khona amapolisa lamasotsha kudutshulwe abantu abathathu bafa lanxa nje abanye besithi bedlula khonapho uZulu wakobulawayo uthini ngalesi sehlakalo.
Uzulu walapha uyazilayo ungani wethukile kakhulu sibili ngoba labanye nje abasekela ibandla umanyano we-MDC Alliance bathi hayi inyathelo leli lithethweyo elokutshengisela ikakhulukazi kungakaziwa ukuthi impumela yonke ihambe kanjani kube liphutha kakhulu.
Abanengi abe-alliance bathi kube lokuqilibezela la khona ngapho bakubona njalo mhlawumbe abangayisibo be-alliance uZulu nje jikelele bayakukholwa yini abantu bakobulawayo ukubana kube lokudlelezela kulolu khetho.
Hayi ngaphala bakukholwa kakhulu ngoba uzakhumbula ukubana phakathi kwezigaba ezilithumi lambili 12 iMDC ikhethe iZANU-PF ithethe esisodwa kuphela okubangela ukuthi amboni ukuthi bakhona sibili abangatsho njalo ukuthi hayi bekulokucilibezela ngoba hayi ngapha kuhambe ngenye indlela.
Aha, hayi siyabonga Chris Jaheli Dala siza kuthinta njalo kuhlelo lwe-Live Talk.
Hayi, kulungile Ntunga.
Aha, Chris Gande intathele izindaba yethu ke bese ixoxa la lapho eko bulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkululeko.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhla ka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. Studio 7 umsakazo wakho. Abasanda sixhuma umsakazo wenu owe Studio 7 silethulela okwenzakalayo eZimbabwe ikakhulu okuphathelane lempumela yokhetho. Ibandla lezano PF linqobile lithole izihlalo ezingu 145, MDC Alliance 66-0. Sizweni okunengi ku Mavis Gama.
Okwamanje likhundla kumba banqobe kukhetho lokudinga abameli ama parliamentary elections sesitshelwe ngabanqobile abayi 207 kusele abathathu lezike laba kungabe Harare indawo ze Harare ezintathu ama constituencies amathathu ayo Harare phakathi kwalaba bantu abayi 207 kulo thole isikhundla emele iNPF uMasango Mathambanadzo yena nguye onqobe kuconstituency yeKwekwe Central bese kusithi uThemba Mliswa yena uthole eseNorton bese kusithi ezisalayo abasalayo iZanu PF ithole 145 kuthi MDC Alliance ithole 66 lake ngamaseats alabo abanyukisa ukhetho lokudinga abameli bekumele ngaye sekuphelile lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi 210 abazamela ama constituencies angu 210 kodwa kulamathathu alokhe esalindelwe engawe Harare nanxa ama commissioners engathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangkhona ngapi kwendawo silindele ona lawo. Phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli. Lizakhumbula balalela ukuthi ngaphambilini abezeki bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade benintisa kulolu khetho lwama presidential beyi 23 bangamachumi amabili lantathu kusitsho ukuthi abazobamela ama polling agents abo kumele abuye abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana labezeki babonisane bese kukhangelwa layana amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho ward inye ngayinye esingathi thina athiwa ngama V11 forms bese bebona ukuthi bayawelelana na kungakho ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli. Bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengasitshela bengatshela uZulu bengazisa uZulu engxenye kusasa kodwa ke isikhathi sesekhona njoba emthethweni abezeki kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke emva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile kusitsho ukuba mhla ka-4 lapho kumele babe sebeqedile konke silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ubani onqobileyo
phakathi
kwabamazane kulokugijimisana khonapho ke eHarare phakathi kwabantu beMTC Alliance lamapolisa kanye namasoja ngamafitshane kuhamba njani
ye kube lokugijimisana kungendaba yayena le indaba yempumela zokhetho ukhanya beMTC Alliance kakhulu bengajabuliswa yilokho okwenzakeleyo bekhona bathi bona inombolo ezibethiweyo ngabezeki leza abazitholileyo lapho behlanganisa bekhangela ama-polling stations wonke ngoba kusuka ku-ward bese kusuka ku-polling station lapho avotele khona bese siya ku-ward bese siya ku-national lokuza national ZEC national command center bakhanya belongu bengajabuliswa yizinombolo zangkhona ezikhamileyo kungakho ke wabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule national ZEC command center khona kulapho kuqale khona ukugijimisana phakathi kwamapholisa nabasakhulayo laba kwase kusithi sekulaphaya kwase bebizwa ke abakubutho babuya baxotshanisana labantu labana kwakhala imbhobho hhayi bekukubi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umntu wonke bekuthiwa kahle ahambe
intatheli zindaba yethu uMavis Gama ubexoxa ke lapho lo Gibbs Dube Live Talk sikhuluma ngempumela yokhetho lizwile ibandla lezano PFAS elinqobile kukhetho lokuthi ngamalunga edalele parliamente impumela kamongameli kayiketulwa njalo kube lokutshengisela kwabulawa abantu abathathu ngamasosha lamapolisa eHarare thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo iningi lesizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya belithe amehlo nhlo ekhaya kukhetho umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association ube ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ebezisazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo ezenzakale ngalesi sikhathi bephansi komanyano we-election situation room. UNdiweni uxoxa lo Chris Kande weStudio 7 ekobulawayo.
Ibizo ngiyo Michael Ndiweni ngunhlanganiso okuthiwa yibulawayo Vendors and Traders Association ngihlanganiso yabantu abasebenzayo khona phakho bulawayo lapha ngingumsekeli kagcina isihlalo we election situation room kuyinkundla lapho esikhangele khona indaba zokhetho nje lolo lwezibabo lika 2018
njengoba ngendlela elikhangele ngayo lokuphuma enjani kuhambe kahle
Tina kakhulukazi besikhangele amalungiselelo lokhetho besithi ngesikhathi sithi pre-election period sikhangele ngomhla wokhetho sikhangela sokwedlula ukhetho so sikhangela kakhulu izinto ezenzakalayo kulungiselelo lokhetho ukuthi amabandla aziphatha kanjani izekhi yona ilungiselelo okunganani lokunye nje okungasekela ukhetho ozoluhambe kuhle besile inkundla yethu ke ibithatha imbiko evela ebantwini kumbe ngathi abantu abalokutsho kumbe abale abakhangele ezokhetho kumbe umuntu nje kazana olendaba lokuthi ukhetho luhambe kuhle so kunjalo besile amafoni esithi ngama toll free abantu abesifanela khona then sifaka ke imbiko evelayo ebantwini sifaka ku platform esithi i-triage i-triage le besisebenzisa ukuthi sihlanganise imbiko yonke le enye silandele njengokuthi kungaba le mbiko wokuthi kuyelombiko esowodwa enganika njengomzekeliso oyenzakale eMathebeleni South ekafusi primary school at the polling station kodwa sekuvota wathi khona na isimuve yaku ekafusi secondary ukutshengisela ukuthi abantu babe lokhu baconfused imbijana balahleka so kunjalo ke siyafanela izek sithi zek lento enje eyenzakalayo wena uthini ngayo okunye futhi sokhangelayo ukuthi amabandla bekuhambelanga campaign so kusele 24 hours kuthi ukhetho luqalise siyozwile ke amabandla akade campaigner njengabazana uPF zaluya ikhampena yafika yagida phambi kwendlu ka candidate we MRP esibona intimidation sizwile awu MDCT lawo MDC Alliance bephosa ama pamphlets abo ekuseni kuzavuka kulukhetho emaduzana ama police station okuthi sibaba be campaigner sibonile imbiko ku WhatsApp la ku Facebook ama videos ama parties e campaigner khona okunjalo ke besithi ma candidates wabuze si candidates sibone so campaigner uyakwazi na ukuthi akuvunyela umthetho wona ukuthi sikhombuzane ama candidates kuze lifazwendele umthetho okhetho lohambe nje eqondileyo
manje njengoba usisho lona ukuthi belibuthelela imbiko evele endaweni ezithiyeneyo ungasitshela ukuthi abe diaspora bona liyenelisile na ukuthi libaphe kade kuphuma njengoba bona bebethi indlebe befuna ukuthi
yebo sila ama press conferences besiwenza sikhulumisana laba udiaspora sisebenza inkundla ezinjengabo abasebulenjini engaziqamba nxa kungala problem ingiziqamba ezinye ezinjengabo site ebe iyo live streamer ama press conferences zethu sibizela bonzi zindaba bakhona pha kobulawayo abanye bakwasipha live stream online emaradio nje yachiyechiyeneyo
bona ke abakudiaspora belisenelisa na ukuthi lithathe labo umbiko yabo ababeyethula
yeye njengayizolo nje ntambama sisathola umbiko esizawugcwayisa kuthiwa abantu babona amalokhu zamasosha lemota zamapholisi zamanzi ama-water cannon edluladlula besithi bafona abantu abasezimbabwe bona besemazweni sizama ukuthi sikukhangele sizama ukulandela kodwa sithole ukuthi impiko yangikhona eminye ingxenye yabe ingaqondanga kakuhle besisachwayisa sikaverify ukuthi imbiko sibile eqondileyo na kodwa engakusho ukuthi ama-toll frees la enzele abantu abasezimbabwe basifonele kodwa nxa kulo muntu ongaphandle kwelizwe besile WhatsApp platform nabade ngafaka khona umbiko wake kuplatform yethu yeWhatsApp.
Umnumzana Michael Ndiweni siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obe ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo obusazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo zokhetho phansi komanyano we-election situation room.
Namhlanje yaqhujumoya ngothandaza Nkosi yami yacela ngiyacela manihambe nawe kanye nawe Nkosi kanye nawe kanye nawe Nkosi kanye nawe Nkosi manihambe manihambe Kanye nawe Nkosi angifune angifune yami ndlela intando mayipheli intando yami hambe mangihambe mina o Kanye nawe Nkosi Kanye nawe Nkosi Kanye nawe Kanye Kanye nawe Nkosi Kanye nawe Nkosi
Siqhiba ke uhlelo ngaleyo ngoma eyokholo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezingu-146 kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-66-0. kwanele mthwakazi omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Impumela yokhetho lukamongameli iza kuza iloba namuhla kumbe kusasa. Kwanele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.